Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu umzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yemhla ka 5 September okuyiyo i-Labor Day weekend ngapha eMelika. Kusho ukuthi mnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend yabe isiyo khonapho, which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama venue nge-Friday siyabe sifika, nge-Saturday ikho lapho kulo mdlalo khona silama program, then ntambama bese sibe sokugidwagidwa. Ngesonto nge-Sunday hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlalwa ibhora. Hayi ngomvulo-ke abantu abaningi babe sebephenduka, kodwa hhayi amalungiselelo the in high gear. Hayi abantu esibili bakukhangelele lathi
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani, kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo, amakomiti lokunye okunjalo kumi njani?
Indlela esikwenza ngayo sile national committee. I-national committee yiyo nje egayida umdlalo in general, ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year. Lo nyaka njengobana sikhethe e-DC kule local committee e-Washington DC. Sisuka lapho e-Washington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next, and bona labo abahlala kulona le dorobho bazakwenza i-local committee. And i-local committee isebenza le national committee. I-national committee yiyo egayidayo, and njengoba ilizwe i-American inkulu, we get a taste of i-Midwest kubo Washington DC esigodlweni ngale sike sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta. So siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved, and kube specific ukuthi sifike si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona. Okunye futhi sebe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke, abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukholisayo sikutshengisele. Lapha e-America ama-Native American ngabantu esingahlali labo, kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma-writings ukuthi ngabantu ababele-African influence, and ngabantu abafida labana amakhiwa eqalisa ukufika ama-pilgrims apho babaphekela isitshwala, okutshengisela ukuthi silama-similarity thina lathi sabe sifuna ukuthi sitshengisele okwakithi mhlawumbe lawo amanye amagrubhu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana.
Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesi sikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okwelikwenzayo.
Siyahlangana ngomdlalo lo oyinkosi umzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi siyihlanganele, ngoba njengabantu beMathabeleland ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi, ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisana imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la uthenelisa ukuyenza. Kodwa hayi kuba i-wealth of information eba exchanged labantu behlangana bazane connectane labantu esagcina nakudala. Okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali, lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezinye izinto esizenzayo, ama-forum ethu siyasizama ukuthi abe-relevant, abe-americentric njengabantu esesihlale lapha e-America. Kukhulunywe ngamaphepha okuncedisana, izikolo, amafizi, i-health, okunye kuminyaka le edlulileyo kwaba lomunye uprofessor waba le-presentation ngentolwane, wathatha ama-graduate students akhe sibe la itatisha intolwane, wabuya waba le-presentation. It was very very captivating. Into esikholisa kakhulu and lapho esithola khona i-information lokuhlangana labantu esasikwazi ukudala.